Adinkuthengisa lasebandla ukuthi uhulumende lo okhokhela uMnangagwa usephelele ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka, akanayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebesithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikhoqali ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebesabisele ukuthi bangayekela ukulungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi, njengoba usitsho nje, kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMugabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathwele nzima eZimbabwe, imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amasosha echabe ngokuthi imali yabo intuthwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olishetha ngingenelisa ukuthi nginike imali ehambe yongithengela kuleso sitolo. Okutshengisela ukuthi amasosha sengaqala-ke ukuthi mina ngingafuna ukuthenga into ye-$5 ethi hhayi ngingafuna ngithenge $5 when I need $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption, ezayenza amasosha ekhanyangana angcono kulabanye abantu. But bamele bakunanzelele ukuthi amasosha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasosha? Bazayenza yini izibhedlela zamasosha? So it's just a short sighted, short term project engasoze kuyahambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze, ngoba amasosha asoze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla, banezihlobo ezifuna ukudla.